Aba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazo muhle. Siyalambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 5 kumabasa 2019. Ikama ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Abala kudla, abala manzi okusebenzisa kusukusela kulokhu esikubiza ukuthi i-climate change.
Kusungulwa esinye njalo isikhwama sokuphathisa abehlelwe ingozi yezulu lesiphepho esemali engamadola ayizigidi ezingamachumi ayisithupha.
Uhulumende weZimbabwe angakufunda kulokho okwenzakala eRwanda yokuthi ngemva kokwenzakala kwesehlakalo esinjengaleso, okokuqala yikuthatha i-responsibility njengohulumende.
Ele Rwanda linanza ilanga lombhuqazwe owenzakala kulelo lizwe ngesikhathi eZimbabwe lilokhu lingacace ukuthini owalo umbhuqazwe owegugura wundi uzaphathwa njani.
Weliqhawe look out masuku welonanzelelo ngabantu bonke sukusela kwabancane kuzipha kusiya kwabaphezulu nga.
Kwenziwa isikhumbuzo sikamnumzana Lookout Masuku, yena owayengumkhokheli weviyo leZipra. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende emanyene labo manyano wamazwe omhlaba oweUnited Nations namuhla basungule uhlelo lokudinga usizo lwemali engena kuzigidi ezingamachumi ayisithupha zamadola eMelika, $60 million ezasetshenziswa ukuphathisa abehlelwa ingozi yezulu lesiphepho elecyclone Idai. Kubika intathelizindaba yethu uMavis Gama.
Imali le ingezelela kuleyo kwebivele idingwa uhulumende kusicelo sakhe asenza ekuqaleni kwalolu dubo esifika phose amadola angamakhulu amabili ezigidi ezilengxenye $234 million. Sekusitsho ukuba ndawonye sizofika phose amakhulu amathathu ezigidi zamadola akwele Melika $294 million kuleyo edingwa ngabatholisa usizo ukungezelela kuleyo ebivele izosetshenziswa kwezokusiza labo ababhekane lendlala, isimo kwezomnotho kanye lodubo oselulethwe lizulu elilesiphepho elilethwe yi-cyclone Idai. Embikweni wakhe awethule emhlanganweni lo owenzelwe emahofisini e-UN eHarare, ummeli we-United Nations kuleli umnumzana Bishop Parajuli uthi lokhu kwenziwa ngemva kokuba uhulumende akhalaze ukuthi udinga usizo lwesiphangiphangi lwezigidi ezedlula kancinyane amakhulu amabili $234 million oluqondiswe kubantu abedlula kancinyane izigidi ezimbili $2.2 million kubangelwa isimo kwezomnotho emadolobheni lemaphandleni. Uzulu weZimbabwe wemukele ngenjabulo lelinyathelo eselithethwe ngabe-UN ukusungula inhlelo zokubuthanisa imali eqondiswe ekutholiseni usizo kulabo abawelwa ludubo ngemva kwezulu le-cyclone Idai. Oqhuba umsebenzi wezokuhlaziya enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, umnumzana Bekezela Gumbo uthi kungumqondo omuhle lo osuwenziwe ngabe-UN bemanyene lohulumende weZimbabwe kanye lezinye inhlanganiso eziphatheke kwezokutholisa usizo kuZulu.
Lwenxa abantu bexabana, abantwana uma sebegula umama la uyanjani, siyabambana njengabantu sincise ukuxasha ukuthi abantwana besile. So mbonani kulinyathelo elihle ngoba baqakathekisa impilo yomuntu kwedlula ingxabano eziba khona, ukukhuthana okukhona okwenzakalayo phakathi kwamazwe.
Ugumbo othi liqakathekile inyathelo lokubuthanisa imali yokunceda abehlelwe ludubo olulethwe lizulu lesikhukhula le-cyclone Idai ukubavikela kwezinye ingozi ezifana lemikhuhlane ebalisa eyesihudo.
bakungasayenzwanga njalo abantu labana baphila laphana kathezi sobabe sebebulawa imikhuhlane ezihudo sabala lizwe lonke kusuka ngenye idisaster futhi mbonani kube linyathelo elihle ukuthi liyadinga sibili ukuthi abantu bebike katshana ukungazwani ukungazwani lokhuyana bebambane
ukukhangela la kucele lokuba asizwe uzulu otshelwe ngamabele emasimini kungokunye ogumbo athi kuncomeka kakhulu umqondisi wenhlanganiso esebenzelana lozulu emaphandleni ye-Growth Edge Development Program Zimbabwe umnumzana Zisunko Ndlovu ngomunye wabasekelele elinyathelo elithethwe nguhulumende labe-United Nations
sibona ukuqakathekile ukuthi imali leyi ibe imali njalo eyayenelisa ukunceda abanye abasezigabeni esitshiyeneyo eZimbabwe ilizwe lonke jikelele especially ikakhulu abasemaphandleni sebeqala ukukhala besithi abala kudla abala manzi okusebenzisa kusukusela kulokhu esikubiza ukuthi i-climate change
leli nyathelo elithethwe nguhulumende lokudinga lolu sizo kusesemasinya uzisunko ndlovu uthi kungeliqakatheke kakhulu lumhlangano owenzelwe emahofisini e-United Nations ungenwe njalo ngabenhlanganiso ezitholisa usizo kanye lezisebenzisana lozulu ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
abantu abahlaselwa lizulu lesiphepho eChimanimani East esigabeni seMutswangwa kuward 23 batshone bemelele ukudla obekuthiwa kuzalethwa ihelicopter namuhla kodwa lize latshona kungabuyanga lokhu kudla ukansila walindawo umnumzana Joel Dumakwezu uthi ihelicopter ezileyo iphelele ekliniki lapho etshiye khona ukudla okuthiwe ngokwalikliniki. Ngokunjalo uDumakwezu uthi uzulu weMtswangwa udanile kakhulu ngoba esifa ngendlala. Kodwa eChipinge esigabeni sakoCheche lapho uzulu abekhala khona ngokuthi ukudla akufiki ngemfanelo. Umumo obikwa usunganeno njalo abantu abaningi sebethola uncedo olubanzi. Sixoxele omunye wabantu laba unkosazana Salimlambo.
Singathoka kathesi ukudla sokufika ngcono imigwaqo futhi sivulekile amanye amabholopho selungisiwe so ukudla okuningi kufika kuhle kodwa inkinga esiyibonayo ekade siyenzakala yikuthi ukunikwa kokudla yikho kade sokuhlupha ngoba abantu bebenikana ngokwazana lokuthi umuntu usupporta iparty it kodwa ukudla sibili sifuna ukubonga kakhulu bekufika kuhle kunengi lempahla lengubo sibili sithanda ukubonga ngoba izinto bese zithola
udaba lokubandlululwa kwabanye kuphiweni ukudla lapha lusaqhubeka yini kumbe solunganeno
ngingathi solulungisiwe kodwa bakhona abangathi basakuyenza kodwa akusafani lamaviki adlulileyo okuthi abantu abaningi bebengatholi ukudla ngendaba zona lezi kodwa okwakathesi sibili abantu bebezama ukuthi benike wonke umuntu ukudla so ngingathi okwakathesi iningi labantu abaswelayo beliluthola ukudla kulela labo kade bengatholi ukudla ngenxa yokuthi indawo akade bekizo bekungafikeki okwakathesi indawo zakhona sokungathi sokule migwaqo efika kibo so singathi okwakathesi abantu abaningi sebethola ukudla
abakhukhulelwe imizi yahamba yonke bayazithola ingubo batholile lamatende lapho abafihla khona amakhanda
yes ngathi iningi lakhona bathole amatende abanye bathole ingubo abanye lempahla bazitholile kodwa bebelokhu bekhalela ukuthi itende lingaba yinto yokuthi ungafihla okwakathesi kodwa bakhalela ukuthi ngabe uhulumende kumbe ezinye inhlanganiso ezithathisayo zingakwanisa ukuthi bebayakhele izindlu ngokuphangisa ngoba sebesesabele ukuthi umqando usuzabuya sizoqalisa umqando lo so bebekhalela khona lokhu ukuthi ngabe bengathola usizo lokuthi beyakhele izindlu kodwa hhayi amatende lengubo bebekuthola sibili
uNkosazana Salimlambo isakhamuzi sakoCheche eChipinge sixoxela kobulawayo Kusenjalo inani labantu ababulawa yi-cyclone Idai seliqongela fika ku-344. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko lokucacisile ilokhu namuhla. Lusithi leli yilo inani eliqondileyo athi elibikwe izolo elamakhulu phose amahlanu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kHz.
Ele Rwanda linanza ilanga lombhuqazwe owenzakala kulelo lizwe ngesikhathi eZimbabwe lilokhu lingacaci ekuthini owalo umbhuqazwe owegugurawundi uzaphathwa njani. Sokule minyaka engamashumi amabili lathoba mnemunye kwenzakala lombhuqazwe lapho abohlobo lwesihutu ababulala khona osowabo besithutsi abafika phose isigidi esisodwa i-1 million. Lumbhuqazwe waphela ngemva kokuthatha intambo zombuso kukamongameli Paul Kagame ngomnyaka ka-1994. Kusukela ngalowo mnyaka ilizwe leRwanda selithuthuke ukwedlula amazwe wonke asezwekazi le-Afrika. Leli langa lizananzwa emhlabeni jikelele ngitsho laseZimbabwe okuza kuba khona lombuthano eHarare ngeviki ezayo. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu esigabeni seMandebeleni ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kunengi okungafundwa ngele Zimbabwe lalo elaba lombhuqazwe olokhu uzila ukukhulunywa ngawo.
Uhulumende weZimbabwe angakufunda kulokho kwenzakala eRwanda yokuthi ngemva kokwenzakala kwesehlakalo esinjengaleso, okokuqala yikuthatha i-responsibility njengohulumende likhokhelele ehlelweni lokukhumisana umlotha ngeqiniso, hhayi ukuthi lifune ukucwilisa abanye abantu. Ungakhayela eRwanda kule museum enkakhayi zabantu abafayo. ERwanda uhulumende wangkhona ulelanga lokukhumbula isenzakalo sona siya okuyinto ezilayo kwelakithi. So ilizwe leZimbabwe mhlazana liza kuvuma njengohulumende ukuthi hayi kwenzakala iGugurawundi yayiyinto embi, and njengoba yenzakala asenzeni inhlelo to promote i-peace, to promote this and that, anje kuzaba lokuthula elizweni ngoba lalabo abafutheleneyo kwabantu bafuthelene ukuthi savulawa kanikezwa akula muntu ofuna ukuvuma ukuthi kwenzakala sabulawa asivunyela ukuthi sikhulume ngakho. So konke khonokho yikho ukuthi okwenza abantu beMandebeleni leZimbabwe jikelele befuthelane ngamandla, kodwa uhulumende ngakuthatha ukuthi hayi bantu kwaphambaniseka, sicelana uxolo, sicelana ukukhumisana umlotha, asibeni lamalanga okuthi sikhumbule laba bantu, asibeni ngendlela zokuthi laba abangabekwanga ngendlela ezizo bebeke ngendlela eziyizo, into ezifana nayo kuzaba nokuthula elizweni.
Kodwa siyabona ukubana uhulumende useke wazama ukuthi alungisise lolu daba ngokusungula inhlangothi ezijiyeneyo ezigoqela logatsha lokukhumisana umlotha. Akwenelanga yini lokhu okwenziwa nguhulumende weZimbabwe?
Okwenziwa nguhulumende weZimbabwe kunjengomuntu othenge imota entsha, kumvena umuntu othenge injini entsha kodwa ingafakwanga emotele. Okudingakalayo okungenza into leyi ihambe ihambe iphumelele ukuthi right sule commission nansiya, why don't you resource it? Uma ungakhangela iZimbabwe Electoral Commission ukhangele these other commissions, iZimbabwe Electoral Commission balezimota balani, but laba kabala mali esizinge efuel kanti kholuthi uhulumende nalo yaseveni. So abala ndlela yokuthi besinyelela abantu aba sukumezekileyo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngonobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu esigabeni seMandebeleni ibhetshu likaZulu. Kubexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7. Izakhamizi zangobulawayo bezithe gwaqa e-Small City Hall namuhla zikhumbula owayengumkhokheli weviyo lezipra umoyi uGeneral Lookout Masuku. Kunkulumo eqhutshwe ngomunye umlweli wenkululeko omhlophe uJeremy Brickwall, yena ochaze umoyi njengomuntu oqotho njalo owayelobuntu kakhulu. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umnumzana Brickhill owayekhulumisana loGeneral Masuku ngamalanga akhe okugcina uchaze umuyi njengomuntu owayeqotho njalo elobuntu.
He knew that his illness was fatal.
Wayesazihlugula bakhe ngoba bayigozi.
And he faced his death with defiance and bravery.
Wabhekana nokufa kwakhe nesibindi esesabisayo.
But above all, he was a compassionate man. He was concerned not about himself, but about others.
Umqondisi weMafela Trust uMnumzana Zefania Nkomo uqhakathekise ilanga lokukhumbula uGeneral Lookout Masuku. Ngesizwe imbono yakhe.
Ilanga lalimhle likaMasuku mbona ngani le liveza izinto eziningi ezingancedisa isizwe samaNdebele esingaphansi kokuncindezelo olwathiwa ngamakhiwa lalamhla lokhu esiphakathi walo.
Umnumzana Benny Moyo ongumcubunguli laye ongene isikhumbuzo salamuhla uchaze umuyi njengeqhawe elalilombono wokuthuthukisa isizwe.
Weliqhawe uLookout Masuku welonanzelelo ngabantu bonke kusukusela kwabancane kuzipha kusiya kwabaphezulu nga wayelenkuthazelo enkulu ngekusasa yethu la ngekusasa yelizwe leli.
Umabhalane jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba semaNdebeleni eye ibhetshu likaZulu abayibo abaqoqela umbuthano uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi balusizi ngoba okwalwelwa ngomuyi sekusenziwa ize ngababusi abakhona manje.
Ilanga lanamhlanje lilanga elibuhlungu ngoba sikhumbula owayekhomanda ibuto leZipra elalilwela ukuthi abantu bebe lejustice lenhlala kahle economically. But ma ukhangele izithukuthuku zabantu beZipra lendlela abantu abaphila ngayo kade kuyi-opposite yalokhu.
Isakhamuzi sakobulawayo esingenela umhlangano unkosikazi Beauty Ncube uthi ilanga likaGeneral Masuku libathunuka amanxeba.
Ilanga lanamhla lindokose kakhulu. Yikho ngelanga lanamhla uLookout Masuku nxa simkhumbula kuthunuka amanxeba. Kodwa sibuye sisiduduze ukuthi lokho esilezibindi zokumela leyo nto enzima kangako.
Inhlanganiso ibhethu likaZulu leHarbour Cook Trust bebambene bahlele ilanga lokukhumbula umuyi uGeneral Masuku ngenjongo yokulondoloza imbali yelizwe abathi ababusi bayiguqula ukusuthisa inkanuko zabo. Umuyi uGeneral Lookout Masuku wabhubhela esibhedlela separarenyathwa eHarare ebhekane lecala ayelibunjelwa nguhulumende elokufuna ukugenqula umbuso mhlazinhlanu ngomabasa ngomnyaka ka-1986. Umasuku waba njalo ngumsekeli kamkhokheli webutho lesizwe lapho ilizwe lithola uzibuse. Wabotshwa ngomnyaka ka-1982 ndawonye lomnumzana Dumiso Dabengwa besetheswa umlando wokuqoqa ukugenqula umgabe embusweni. Ngo-1983 idale le-Supreme Court lafumana ababili laba labanye abasolwa abane bengelacala kodwa amapholisa abavalela futhi. UMasuku ufe ngomnyaka ka-1986 ngemva kokukhululwa ngoba impila kahle ingasamanga kuhle. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
ku live talk namuhla siqoxa ngokuthokozela okungubandla le MDC ngaphambilini kokhetho lokudinga inkokheli yalelibandla entsha oluza kwenziwa emhlanganweni weCongress ngenyanga ezayo. Thumelani i-text message kumbe iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kwezenguqu namhlanje imidlalo yeKasulaga Premier Soccer League ingena kuviki lesibili kulimpela viki kulomdlalo okhangelelwe ngabantu abanengi ophakathi kweqembu leHighlanders iBhozo Chilamoya lele Capes United ngesonto. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma nentatheli zindaba zemidlalo ngolwesine umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders ubekuthemba Ndlovu uthe ukhangelele ukuba iqembu leBhozo liphumelele ngoba amalungiselelo alo ehambe kuhle kakhulu.
I think for this game against Capes we have prepared.
Amalungiselelo ethu ahambe kuhle njalo abadlali bethu bebentshengisa ukuba lentshukuntshu ekufuna ukuba ingxenye yeqembu elizadibana leCapes United ngensonto. Yinto enhle kakhulu kithi nje abaqeqeshi ukuba nabadlali abancintisana ukudlala ngoba utsho ukuba labo abakhethiweyo ukuba badlali bazasebenza gadalala. Nxa ngikhanyela indlela abafana abazimisela ngayo ngizizwa ngilethemba elokuba sizathola impumela enhle kakhulu ngensonto.
Iqembu leHighlanders libe ngujikilobhanqa 1-1 lele Black Rhinos emdlalweni walo wokuqala wesizini yalonyaka kuthi leCapes United lona litshayela iManchester Diamonds nge2-0. Imidlalo yeviki lesibili izaqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leBulawayo Chiefs elizemukela khona eleNetone enkundleni eluveve kuthi eleNgezi Platinum Stars lizadlala leMshwane Stars enkundleni eBaobab. Iqembu lezeBC Caribe lizemukela eleHerentals ngaseNyamunga. Eleyada likhangelelwe ukudlala leChickenini enkundleni yaseRuvaro. Loba nje kulembiko ethi leli qembu selingatshabalala njengoba umnikazi walo uWalter Magaya kuthiwa akasafuni ukuqhubekela phambili lisekela ngemali kodwa usezabe iphathisa amaqembu amela isizwe kuphela. Ngomunye umdlalo ngomgqibelo iqembu leFC Platinum okuyilo intshantshu zanyakenye lizanqikelana leqembu leTriangle ngaseMandava. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leManchester Diamonds lizadibana leli Harare City emdlalweni ozadlalelwa enkundleni yeKibo ngoba inkundla esakuva okuyilo ikhaya leManchester Diamonds ingaphasiswanga ukuba kudlalelwe kuyo. Iqembu leDynamos lizadlala leli Wange enkundleni yeRufaro ukuthi iqembu leChapungu lizadlala leli Black Rhinos enkundleni yaseMandava. Iqembu leChapungu okuyilo lihlezi phezu kwengalane ngemva kokubhaxabula eleBulawayo Chiefs nge-5 kanyango usuku lokuqala olwemidlalo. Lalo lidlalela edolobheni lasezishabane ngoba inkundla yalo ye-Ascot layo ingaphasiswanga ukuba kudlalelwe kuyo imidlalo ye-Premier Soccer League. Ngiyimele iStudio 7 ngokuBulawayo uJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje uEzra Chisa Spanda uhamba lomhlabelelo sakhulayo ocula ingoma zokholo. UGift McGerald Ncube owazakala kakhulu ngokuthi nguGivesi yadumisa yena odabuka koBulawayo.
Umuzi wemakhokhoba koBulawayo udume kakhulu ngokuba nabadlali benguqu athi ngabaculi. Siyadumisa ngoba sebekhona abaculayo kulezi nsuku.
Angenibingelele balalele emakhaya, okhulumayo uGivesi yadumisa, ngi-gospel artist lapha koBulawayo emakhokhoba, ngizalwa kwenkosikazi endaweni okuthiwa yiMajiji.
Selamadlala nje athize esawakhiphile uSiyadumisa.
Ngiqala ukucula ngo-1996 ngincane ngingakangena esikoleni. Ngicula ekhwayeni kaSunday School, ngabuya ngazicula ekhwayeni yabasha nama-albhamu awu-3 alithi kanye nawe Nkosi lakuqala ilolele lika-2015. Then 2017 ngazorekhoda elinye elithi Zikhetheleni. 2019 ngazorekhoda elinye elithi Hamba Sitimela.
Thank you.
Israyeli wafika ithuba.
Njengomuntu olikholwa ukhulele kuwo umculo wokholo umfana kaNcube.
Akwenza ngakhetha umculo yegospel ke ukuthi ngithumayele elizwi likaNkulunkulu, ngitshela abantu, ngisend message ngevangeli lombuso lokubuya kukaJesu. Umculo wami uyamukeleka kakhulu ebantwini, bawuthanda kakhulu abantu ngendlela enye emangalisayo, bathanda ukundandelela. Nalapho engicula khona kumbe kusemachechi kumbe kuma music concert, ama-CD wami bathenga, bathaba busisa amabesho.
Israyeli bathi kubo ketha nini dawayeli.
Ngesikhathi sinomona lizibani walitshela abanye abaculi kunye labalaleli, siyadumisa.
Umculo wami ke siyatholakala nala engisebenza khona kwe-Velocity Records ku-Terina Avenue Lolobhengula Street. Ilizwe engathanda ukuthi ndichiyele abaculi nabalaleli, nabe nendaba nokuthi abantu bayatshontshe umculo wenu, kodwa bambelelani nibekwazi ukuthi ku-music industry nilandeni. Ku-Facebook page nugive Macgerald, ku-Twitter ugive siyadumisa, email address ugive siyadumisa @gmail.com.
Velocity Records lapho kuphekwa khona umculo onje. Besigwejise ngengoma zokholo ezidumisayo, zibuye zibusise. Silo kibe siyadumisa. Phela sonto elihle kini lonke balaleli, igama lami ngeze Jesus Banda lisale.
Lilu na silethemba libusisekileke ngengoma zika Give siyadumisa. Ayike sizigqibe ngokukhangela ebezihamba phambili. Kusungulwa esinye njalo isikhwama sokuphathisa abehlelwe yingozi yezulu lesiphepho esimale ngamadola izigidi ezingamashumi ayisithupha. Kwanele Mthwakazi likhumbule liyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Matukanduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.